Loko isikhathi sembiko yenu.
Ngabe livuka njani lonke bakithi basakazi be-Studio 7 abakhetha izindaba ezimnandi kangaka kunye nabalaleli be-Studio 7? Ngithanda ukuthi sike sithangele udaba lolu, udaba lwemali le ekuthiwa yi-RTGS kumbe kubizwa kuthiwa yibhondi. Imali yeZimbabwe le abantu behulumende abagqugquzela ukuthi ibe yiyo imali esebenzayo. Balokhu bethrethina bazi ukuthi bazakhupha imali zangaphandle ezigoqela i-US dollar le laborandi labopula kusebenze yona. Iqiniso elihle engileqiniso ukuthi labo sebelinanzelele akusela mali laphana, indola la isifile, isifile ukufa. Ngile ngangena emavinkilini izolo khonapha iPlumtree sibili ngalunguza ko-Greens laphana, ngathola ukuthi i-20 kg yempuphu isingena ku-$4,000 i-RTGS plus, then i-50 kg yakhona i-$8,000 plus. Bese ngikhangela umholo wama-civil servants amaningi ukuthi abe ecayela kwaba kubo-16-20 kusiya ngathi kuyaphezulanyana, kutho ukuthi ama-civil servants amaningi kathesi umholo wabo usungathenga amasaka amabili ama-50 kg kusiya kwama-3. Then usuzibuza nje khona ukuthi uhulumende nalowo kuthiwa ulo-listening president uyakunanzelela yini ukuthi bona babantu benjana kuthiwa bayasebenza bazathenga impuphu babhadale amarenti babhadalele abantwana besikolo? Okunye bantu kakusadingi inyanga, okunye kakusadingi umuntu ovela kwenye indawo sokufuna ukuthi abantu badlulwe amakhwapha. Abantu bezanuka badlulwe amakhwapha, bahloniphe abantu, basihloniphe sonke. Ngibe sengicela-ke abantu bonke laba, ikakhulu i-population, ngathi abantu bonke abahlala emakhaya, please ake lizanuka amakhwapha, nikele kuvotela ibandla leleli okuthiwa yi-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF selifile, akula lutho eliza lenzela lona. Okhulumayo nguMagutshwa wasePlumtree.
Yes, ke sibingelele ku-Studio 7. Ke sibingelele. Linjani lonke elini lisiphathele sona Studio 7? Siyabingelela. So sithi mhlawumbe kade singake singene ehlelweni kama uClement Ncube ubuya edombodweni esevaka. So mhlawumbe singayamukeleka lathi singake sifake esikhala ngakho noma esikufisayo sela lokhu sikhona, siphila singaphandle kwelizwe, kodwa siyafisa ukuthi lathi sike sisibone ngelinlanga mhlawumbe njengoba ngivele plant lapha 32 kilometers from plant selapho ngikhona mangukuthi ngisenza kwi-Friday and Chinese angikwazi ufike ngena Sunday. Lami-ke ngiyobona abantwana than ukuthi ngihlale iminyaka ezimithathu ngingazi ukuthi ngihlalelene emazweni abanye abantu ngapha sikushisa, sidutshulwa, sitshaywa. So besicela ukuthi lathi ukuthi mhlawumbe sinjiwa kwi-audio yami yakuqala Studio 7 silalela mhlawumbe ngizwe kumbe ngiyamukeleka. Lami ngike ngibe la magama anyane engiwaxoxayo nomhlawumbe engiwaphoselayo. Ngiyabonga.
Ilizweni ye-South Africa bantu bakhona babecabanga ukuthi ma ungabe kuyikuthi iZimbabwe ma ingalungi thathwe ngomunye umuntu bazothathelwa lawo ma-resources. Yiyo into ebenza ukuthi bamelane lokuthi lama izami lilinge bathi bona hayi no, akuhlale phansi. Kuhlalwa phansi ini kathi ma umuntu edliwe udliwe, yabona? So hayi, kuba nzima abantu baka-Studio 7 kukhokhonokho ukwenziwa yila manye amazwe ngendlela enjengalena. Ngiyabonga.
Ake silimukisane nini la sonke nje. Ngithemba selibonile kusukela ngo-1980 kuthathwa ilizwe. IZANU lokho yangena namhlanje ibamba i-42 years. Kambe libone ngani izaphinda futhi yehlule ukwenza into yayo yini naleveli yenza? Okwenza yenze so yikuthi siyadabukana phakathi kakhulu sokuya kumele ekuthini omnye kuyalo kwakho kulibandla, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu 10, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu abalutshwana. Ayi, asoze sikwanise esintwini kule nto okuthiwa lilima. ilima ikuhlanganela lonke lelisinto eyodwa ukuthi lisukumise. Asenzeni so sikhangeleni ibandla kwezombangazwe elilamandla ukwedlula wonke ama-opposition. Elikhanya lilamandla ukwedlula wonke ama-opposition sonkeni sihambeni kilo. Singahamba kilo sesiphakamise leyo nto esikuyiphakamisa. Singayiphakamisa ikhona sesizabona iplani ngemva kwesikhathi ukuthi okusalayo kudingakala ukuthi kwenziwe yilokhu lalokhu, lokhu lalokhu. Sokusenziwa kwisisekelo sombuso esiqondileyo esibusa ngentando yabantu kuza kuba lula, kodwa ezilongobe sidabukani imthwakazi, Republic Party, izaphu, hayi mancane mancane. Sizozama amabandla lawo singayengana, siyengane ngombono wethu nje ehlakaniphileyo kumbe izithutha, singayengana mancane amabandla lawo azozenzela ithela. Kwehluleka izaphu kankomo eyayiyinkalakatha kuyayilingana lezanu, kodwa yehluleka le incane kakhulu lelokuzeni lelokuzeni lemthwakazi leyi, hayi into ezincane.
Salubonani, salubonani usidudisi njani lonke amagumbi amhlanga. I-CCC ilamandla, ayenzi umhlangano, ayenzi umhlangano, bacacise nabantu kungathiwa kuyo ayijahanga njani. Ilindeni futhi kuze kufike ukhetho, sibe sikhetha abantu abafunayo. U-Chani Baitiki is very young, even nabala from 1980 ubemncane kakhulu, engazama ukukhulela abantu ngengqondo ngesikole. Kayenza umhlangano the top six yonke ye-CCC, akwenza umhlangano kucacela abantu nje ngabe leqiniso.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.